Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 29 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
the strong rebound of the economy and cut the water 2020-2021 rainfall season, which is an higher international mineral commodity prices, stable macroeconomic environment, and the COVID-19 pandemic response measures.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ligciwane le-coronavirus.
Siyathaba kakhulu ukuthi ekusileni isivuliwe isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane lo we-COVID.
Izakhamizi zakoBulawayo zemukele ngenjabulo ukuvulwa kwesibhedlela sekusileni Medical Center esabekwa ukuthi sizakwelapha izigulane ze-COVID-19. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance uthi abafundisi bamanyane lomanisipala weBeitbridge kanye lamapholisa lamhlanje ukugcizelela ebantwini ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu ukutsho esethula umbiko oqakathekileyo wezemali o-Midterm Monetary Policy. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphumela lapho uNcube esathula umbiko oluhlu lwezindleko zikahulumende lwaphakathi komnyaka, i-Midterm Policy Review, lapho aveze khona ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyathokoza ngesimo somnotho welizwe. Uthe kungelani lokuba kulo bhubhane lwe-COVID-19, isivuno esitholwe yilizwe ngomnyaka ophelileyo sinikeza ithemba lokuba umnotho weZimbabwe usezandleni ezenelisa ukuphatha kakuhle. Intengo yempahla lemali esetshenziswa nguZulu uthe lokho iqhubeka isiba lesisindo ngoba uhulumende ezenelisa ukulungisa indaba ezibhekele kanye lomnotho ngcono kulakudala. Uphinde wathi indlela zokulwisana ne-COVID-19 ezifana nokuthengwa kwamajekiseni alolu bhubhane lezi ziqondiso ze-COVID-19 lockdown zisize kakhulu umnotho.
The strong rebound of the economy is anchored in a better 2020-2021 rainfall season.
Ukuvuka komnotho wethu kubangelwa lizulu eliningi esibe lalo lonyaka ka-2020-2021 ndawonye lentengo ephezulu yalokho esikwembayo emgodini yethu, indlela esisebenza ngayo ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 layo isisize kakhulu.
Uncube engezele esithi eleZimbabwe selisebenzise imali eningi ukuthenga amajekiseni awe-COVID-19 vaccine, kodwa esithi yiyo yodwa indlela yokulwisana nalolu bhubhane.
Siyifuna ukugcina impilo zabantu sisebenzisa imali esiyithole umnyaka odluleyo. Kuze kube namhlanje sesisebenzise imali efika $93 million sithenga amajekiseni e-COVID-19.
Loba nje umthuli esithi wathaba ngesimo somnotho welizwe, izisebenzi ziyakhunula kakhulu ngamazwi akhe zisithi akusiqiniso ukuba umnotho welizwe uyathuthuka. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uphambana noNcube esithi indleko zokuphila zikazeneliswa ngabaningi.
Besingakaze sibone ke i-improvement yomnotho okwamanje, sibona nje intengo yezinto ilokhu ikhuphuka, njalo iholo lilokhu lisasele phansi okumangalisayo. Nxa sikhangela ke ukutholakala kwezinto kumbe ukutholakala kwentengo, le mali yethu phela kayibambeki. Besingakaze ke sibone ke abakuchoyo ukuthi kuba nobubelo kwezomnotho izisebenzi ezinde ngokwamanje imali abazikholayo zimlutshwana okumangalisayo ukuthi abaningi behluleka ukuthi bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo
lokhu kusekele ngenye ingcitshi kwezomnotho umnumzana masimba kuchera yena othe uhulumende kumele azinike amakhwapha namanga kancube
masikhangele amafigazi esiwanikwa ngoba kumthuli Ncube kukhanya njengani i-economy ikhula ngendlela ayikhangelele yona kodwa thina njengabantu makhaza asikaboni impila kahle yethu lenhlala kahle yethu itshintsha kakhulu so angazi ukuthi i-economy ukhula kwayo nxa sikhangela ama numbers uyancedani
Ncube uphinde wathi uhulumende usebeke imali efika amabhiliyoni alitshumi lane 14 billion yaseZimbabwe unceda abantu abadubekayo kwele Zimbabwe loba nje incithi zikhonona ukuba abantu abaningi ngabakayitholi limali Ncube uphinde wathi kusukela manje kusiya kumnyaka ka-2021 uhulumende uzabe esibhadala izikweletu zakhe ukuze le Zimbabwe lenelise ukuqhubeka lithola usizo kwamanye amazweni wathi njalo kakusoze kube le mali ezaphiwa inhlangothi zikahulumende esithi leyo abayithola kwindleko zalonyaka uhlelo lwebhajethi yenele ukuba ingatsha lezi zizakale uze uyephusha umnyaka ngimele ithito 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
isibhedlela sekusileni medical center esabekwa ukuthi sizakwelapha izigulane ze-COVID-19 sivulelwe ukuqala ukwelapha izigulane ngolwesibili yona le iviki inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ebincedisa isibhedlela lesi ukuthi sivule ithi kusekuningi okudingakalayo ukuze isibhedlela sisebenze ngokugcweleyo ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo
Kuchaya ihola lesithathu lamhla emini isibhedlela sekusileni bese senelise ukwamukela izigulane ezine ukuba zilaliswe khona ziselatshwa udokotela Absalom Dube umqondisi wesibhedlela sekusileni ukhuluma ngokuvulwa kwesibhedlela lesi
isikhangele ukuthi sibe admit ama patients asinga 15 kusiya ku 20 bona impika silayo sibike shika kwosesi njalo ke odokotela namanesi silawo nanesi ukuthi akwanisa ukuthi akhangele ama-patients afika kubo-15 kodwa-ke singathola more staff sithole futhi la equipment ngakwanisa ukuye nanisa siyefika ku-200 i-capacity esibhedlela sonke ukuthi ukwanisa ukuthi ungene esibhedlela kwakathesi kumele ube le-test ye-COVID-19 e-positive ngokuya kwesikhathi nje isibhedlela sizabe sisenza i-teaching and specialist singaphansi kwenasi kakhulu kodwa-ke siyabe sikhangelela ukuthi sifundise odokotela lamanesi okwesigaba esiphezulu
Unkosikazi Jana Ncube Musimwa ilunga lenhlanganiso e-IM4 Bulawayo encedise ekusileni ukuthi ivule unxusa uzulu ukuba aphathise ngoba kusakhona okusilelayo esibhedlela
siyathaba kakhulu ukuthi ekusileni isivuliwe isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane lo owe-COVID umsebenzi kodwa ulokhu sakhona okwakhathesi singakwanisa ukuthatha abantu abangu-20 kodwa kule mbheda eyi-68 kulokhu kukhona okunokufuna ukuthi kutholakale kuthengwe ukuthi abagulayo bakwanise ukugcinakala kuhle
umnumzana Thulani Thebe umhlali wakoBulawayo uthi ukuvulwa kwesibhedlela lesi kuveza ukuba uhulumende uyakhathalela impila kahle kaZulu
siyabonga kakhulu ukuthi i-Exibini Hospital siseyavulwa kuyasincedisa lathi ukuthi sithole indawo lapho esinga-admitwa khona for i-COVID-19 ngoba i-Eastern Groove la ibisisandile ama-cases ngenxa yokuthi ayakhwela
lokhu kusekelwa unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wakoBulawayo othi kuyajabulisa nxa idolobho lakoBulawayo lisiza le ndawo eziningi ezamukela ababulawa yi-COVID-19
ukuvula kwesibhedlela nasekusileni hospital kuyasijabulisa njengezakhamizi ngoba sinanzelele ukuthi emalangeni adlulileyo bekukhulunywa ukuba nezibhedlela ezigcina abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 sezisilela zigcwele abantu abagulayo obese kusiba kunzima kithi ngakho ukuvula kwalesi sibhedlela siyakwamukela kakhulu njalo sithemba kuzasisiza singuBulawayo
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, uthi lanxa abantu bephakathi kobhubhane lwe-COVID-19 kufanele leminye imikhuhlane yelatshwa ngokugcweleyo.
Ukuvula kweJoshua Mqabu Womkomo ekusileni hospital kuyinto enhle ebantwini bakoBulawayo, sokuzenza ukuthi izibhedlela zengezeleleke edolobheni lakoBulawayo. Lanxa iCovid iphakathi kwethu, abantu kaba athendwe nxa bethe bafika belezinye izifo. So sibonga khona ukuthi isibhedlela sesivuliwe, izibhedlela sezizabanengi, labantu sebeza kwelatshwa beselatshwa izibhedlela eziningi zakoBulawayo.
Okwakhathesi isibhedlela sekusileni sanelisa ukuthatha izigulane ezingamashumi amabili, i-20 kuphela, kuthi abaphatheke kakhulu. Intensive care unit, high dependency unit, bazabe bedluliselwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital ngesikhathi kusathengwa lokho okusilelayo. Kulabodokotela abalichumi lambili, i-12, labongi abangamachumi amabili lane, i-24. Kuphela usuku lwayizolo, bese kulabantu abazinkulungwane phose ezimbili, i-1856, abahlole batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abangamachumi ayisithupha i-60. Kuthi abantu abahlatshwe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 seledlula isigidi lengxenye, i-1,562,000. 1,285 kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bazinkulungwane ezingamakhulu angaphezu kwesikhombisa, i-713,131. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance uthi abafundisi bamanyene lomanisipala wedolobha leBeitbridge kanye lamapholisa namhlanje ukugcizelela ebantwini ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Embikweni owethulwe enkundleni yeTwitter, umanyano lo ubonise imifanekiso yabafundi abakade beqhuba lomkhankaso erenkini yeBeitbridge lezinye indawo. Kusenjalo, umqondisi weChristian Alliance uMnumzana uSenis Banda ugcizelele kungqoqo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu bekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus.
Namabandla besikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi behlaba le injection ngoba kulabafundi sesebenza labo athi sebesebenza ukuthi bekhuthazane bona kuqala ukwenzela ukuthi bebe ngumzekeliso ebantwini ukuthi hayi le injection ayibulali, le injection njalo kawusuye lo 66 abantu abamcabangelayo, kodwa kuyinjection encedisayo uqinisa umzimba, njalo siyakwazi ukuthi ayingeke yawuvikela umkhuhlane ukuthi ungawutholi, kodwa nxa usuwutholile uyakuvikela wena ukuthi ungagcini usiya kumbe ku-ICU kumbe lomkhuhlane ugcine ukukhulela. Ngakho abantu sebekunanzelela konke khonokho, njalo sebeqalisile labo ukuthi bayelayina bayeyimelela le-injection. Njalo into ekhuthazayo ukuthi ukubekwa kokuthi injection kuhlatshwe kuma-clinics, kuhlatshwe endaweni eziningi, sokusenza kube lula ukuthi umuntu ahambe esuka ngekhaya ayehlatshwa aphinde abuyele ngekhaya. Okokugcina kunye sikubona kuqakathekile ukuthi uhulumende kumele ukuthi akhangelisiswe ngamabandla lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi lolu hlelo lwe-vaccine lwenziwa kuhle lokuthi wonke umuntu oyidingayo uyayithola.
Abantu bona sebeziphethe njani kathesi ngokubona kwenu njengabezinkonzo, lingathi abantu sebelandela ngempela iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19?
Sikhuthaza abantu ukuthi kuyadingakala ukuthi imaski ibilokhu ikhona, lokugezisa izandla, lokuhlala abantu bekhatshana-khatshana. Abantu bese bezama ukulandela konke lokhu, udubo nje esilokhu silalo yilona lolo ukuthi nxa kulezimva abantu bagcina beyekethisa, kube sokusiba ingozi kakhulu, abantu begcina bethola lo mkhuhlane. Ngakho siyakhuthaza ukuthi lasemfeni lapho kuhlanganwa khona abantu bezihlobo asikunanzelelenini khonokho ukuthi sibakhatshana-khatshana singagcini sithatha lo mkhuhlane we-COVID-19. Lalapho nxa umuntu esiyathenga ezitolo ngoba khatshana labanye, lalapho nxa umuntu egada amabhasi amazupho asizameni ukubani khatshana lakhatshana. Siyabonga.
Lo ngumnumzana uSenis Banda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni nobhubhane lweCOVID-19. ZANU-PF selitshengise ukuba selizaqala umkhankaso okhetho ngokubuthelela imali yokwenza lokhu. Ngakucele lamabandla aphikisayo kulokudonselana kubangwa ibizo lebandla lezinye ingxaki zikhama amabandla la. Kambe amabandla aphikisayo angaphaphama ashuthunele ibandla lezanu-PF umbuso ngokunqoba kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kulusizi kakhulu ukubana ibandla le-MDC angazi kumbeni njengoba bangikwene ngani uthanda ukukhuluma ngendlela into yabo bayenza isiza. Kodwa kulusizi ukuthi izalo njengebandla elikuhulumende eliyilo eliphetheyo ukuthi liqalise ukuthi lithathe imali lithi selilungiselela umkhankaso. Ngibona ngazathi umkhankaso vele ebandleni elibusayo yilokhu elabe likwenzele abantu. So ngabe kuthiwa bayabusa kade vele akudingeki ukuthi bekhampeni kangawo ngoba each and every day uma besenza kahle umkhankaso.
Unothini baba Mkandla?
Baba Mkandla ngabona umfundo uyithithile indaba yokuthi ibandla lona lelo okuthiwa liyabuza lanxa libhidliza kumele ngabe libonakala ngemisebenzi ukuthi lenzani imisebenzi izikhulumele izenzo kungemazwi. Kucace kube sobala ukuthi benzani nxa besiya ebantwini bangadingi le mali bakhombe lokhu abakwenzileyo. Khona oku abakwenzayo bathi badinga imali yokukhankaza lani lani bayakwazi ukuthi ekuseni ekubambeni kwabo ilizwe bayasilela kakhulu sebeze bedinga indlela eziningi zokuqoxa imali. Kanti njalo vele kuyaziwa ukuthi lakhathesi bona bakhankasa mhla kuphela ukhetho besithi bangena imbuso emahle bakhankase njalo nje ngoba lakhathesi babhizi baphathekile ilizwe lonke leli kwesi sikhathi bakuqatshise ngenhlelo zikahulumende benze lokhu lalokhu bavele bahleli bekhankasa imali abantu bayayidinga kangikwazi ukuthi bayidingela ukuthi benzeni okutsha ekukhankaseni khona lokhu nxa besihluleka vele bazehlulekele. Amabandla aphikisayo yiwo aba lomlando ukuthi badinge imali zokuthi bakhankase bakhuphe laba abantu abehluleka ukubuza. Ngiyakwazi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi yebo kambe okunye kakuphumele egcekeni ngoba ezinye izinto imfumba yakho ungayifaka egcekeni kakhulu laba bantu ilanga ringatshona izinto zingavumelanga kuhle leqiniso bakhona abakwenza emsamo okungayisikho lokhu kwenzani okokukhwena phezu kwentaba ngoba navele ngakulalo ikhapha elingenalutho vele ilomsindo mali sayo.
Mnumzana Fuzwayo, kule ndaba ye-COVID-19 le eyenza kube nzima ukuthi abantu bakhankase, ungathini wena nxa ukhangele yona le ndaba ye-COVID lokhetho oluzayo?
I-COVID kakhulu kakhulu kanti isebenza kakhulu kwabaphikisayo. Induku esetshenziswa libandla elibusayo ukuthi abaphikisayo bengahlangani. IZANU iyenza imihlangano njalo nje. Ubabonile abebandla lesipostoli kodwa bele mihlangano okudwa kulabantu abaningi. Abazange bayemiswa ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi abantu bona labana bazaba vota yawo. So ukuze sikuzwisise kakhulu ukuthi i-COVID isiliviko elisetshenziswa yilabo abathanda ukudlwengula abantu.
Ye manje baba Mkandla, asithi thina i-COVID ingekho ngakukhankaswa njani?
Hayi ngiyakubona sibili kanti vikwaleli ukuthi kukhona okungahambi kuhle khonapho ukuthi kuyadonselwana kuyiwalelayo kodwa phela lapho ekudonselwaneni lapho kukhona ongaba namandla kulabanye. Sasibone nxa labanethethwe udala ukudonsa intambo abanye babedonsa sibili kodwa beqale bedonsa labengathi banamandla. Lokhu kutho ukuthi phakathi kwabo bona abadonselanayo angaba khona olamandla. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina kwesinye isikhathi imfumba idlalwa nzima kumele uyifihle. IZANU libandla elilobonke elilamano amanye angalungile ngoba bangabona ukuthi kusebenza kuhle kina eliwaphikisayo balibumbela balidalile inkulumo lamacala angapheliyo njengoba esitsho nje kathesi okaphuzwayo ukuthi i-COVID seyinduku yokuchaya ngayo abamabandla aphikisayo kusheyo ndaba yempila kahle zabantu ngakho laba labo abaphikisa kumele babe zingqece bahlakaniphe bangaze bahamba nje bekuvula imfumba yabo ibonakale kulapho abantu ngoba laba abantu ngabalunganga bangenza lezi zinto ezingalichatshangelayo mina ngibona ngathi bafuna nje esingathi ngasuku i-strategy ezizakwenza ukuthi benze izinto zabo bethule behamba phansi umthetha phansi njengabozapho ngesikhathi samakhiwa bayevumbuluka sebephethe ulutho phambili
kuyezwakala isikhathi sesingani sesidliwa ngumangolo mnumzana Phuzwayo Phosa enakhwela ukugcina ngendaba yale yamalungiselelo okhetho ngesikhathi lesi kulo COVID.
Njengoba kule COVID kuqakathekile kakhulu ukuthi nje khonoko kutshiwo ngubaba umkanda ukuthi bethaya umthetha phansi beyakha ama-structures befikise kwesinye isikhathi ukuthi befikise nje imeseji yabo ukuthi kanti kuyini ngoba ukuthi bethule abantu bedubeka kani kebe kuqakathekile ukuthi either ku-social media nani nani bezwakale bekhuluma betshengisa ukuba khona hhayi MDC kuphela amabandla wonke nje aphikisa ngalo mlando kukhuluma nabantu ebatshele ngobubi umbusazwe lo njalo abantu beZimbabwe labo baqakathekile ukuthi bengabi ngani igrocery ngoba kudinga imali hayi yokukhankasa kodwa yokuthenga abantu abantu kufuze bekele ukuba igrocery bebe ngabantu abayizolo abaziqhenyayo ngobuntu babo betho ukuthi kasoze sathengwa ngokudla kodwa sifuna ukubuswa ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Mbuso Phuzwayo olwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla. Kwezemidlalo umdlali wegolf uScott Vincent usemsileni phakathi kwabantu abafika amachumi ayisithupha abakumncintiswano we-Men's Individual Golf Stroke Play oqale namhla eKasuki Mixed Country Club. USkot omele eZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games ubethembise ukudlala ngamandla akhe wonke. Namuhla ubebukelwe kumdlalo wakuqala ngababalisa abakunhlanganiso yeZimbabwe Olympics Committee uThabani Gonye, uFrederick Ndlovu labanye. Imidlalo yegolf le iqhubekela phambili kusasa njalo izagcitshwa ngesonto. Kusenjalo asebephumile emdlalweni ye-Olympics nguDonata Gadai loPeter Wetler akade bemele ilizwe emdlalweni wokubhukuza. Ababili laba kubikwa sebebuyele eZimbabwe. UPeter Gilpin owenza i-rowing ukhangelelwe ukubuyela ekhaya kunsukwana ezilandelayo. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuba imidlalo le ngeyokulolonga abadlali abaza kuya emidlalweni ye-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024.
UVincent ungakhumbula ngengamuva ngomunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukhompyutha abazange bethola singathi ngesilungu ngama invitational slot so so sithembele ukuthi njengwana evele eranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf sinethemba ukuthi emdlalweni wakhe kukhona esingakuthola
bese kubuya ke uMagusha
layo uMagusha ke uyaqala ukuba kuma Olympics so bese xoxa nje la ekathese kwemsizwane esanda kudlula esithi simplazise ukuthi hayi ebeke abamba iphika phansi akholise umdlalo wakhe uzahlangana lentshantu kodwa khonoko ukuthi vele yena sesifikile kuma Olympics ngokwakho kutshengisela ukuthi kwankwana vele uselalo ilungelo lokuthola even yona imenduli yegolide so engakhangeli kakhulu ukuthi uzonsisana lentshantu but ekhangela kakhulu ukuthi italenta yakhe yesimlethe lapha and italenta yakhe ingamsikisa phezulu.
Ye konke lokho elikwenzayo lilungiselela ukuthi kuhanjwe eFrance akusitele ngakhona kuye eFrance ukuthi kuyini uya kusenzakala eFrance.
EFrance, iFrance iyo ezaba what we call the next was ezaba Olympic Games in 2024. So ngawukhale iqembu lethu leli elisaba iqembu lethu esinathi it's a young team. So that's the ecosystem selethemba ukuthi ukuba kwabo lapha kuzabanika a lot of confidence ukuthi nxa sesilungiselela iFrance sesethemba sibe lokuthi hayi sabe sivele sesikhalela
u Frederick Ndlovu ukhokhela iziphathamandla labadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympics. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Tokyo kwele Japan. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Elemelika selisole ukubotshwa okwesikhatshana kowayelilunga ledale leCongress yeVenezuela ngomnyaka ka-2015 umnumzana Freddy Guevara lokukhahlanyezwa kwalowo okhangelelwe ukuba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Juan Guaido kutsho isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price emhlanganweni asanda ukuqhuba lentathelizindaba. Umnumzana Freddy Guevara olobudlelwano lomnumzana Guaido ubikwa wakhutshwa emoteni yakhe ngodlakela emgwaqweni weCaracas mhla ka-12 uyona le inyanga wabotshwa. Wetheswa icala alibunjelweyo elokuba ngumhlamukile lokuzama ukugenqula uhulumente. Ngosuku lunye amapholisa agqagqela umuzi kamnumzana Guaido angena lanxa engazange abonise isithupha zokufakaza ukuthi angubani kumbe incwadi evela emthethwandaba. Umnumzana Guaido uthi wasizwa ngokwenziwa ngomakhelwane kanye lokuqhamuka kwentathelizindaba okuyikho okwabangela amapholisa ukuthi esuke engambophanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla eliphikisayo lizama ukuphatheka kunkulumo lohulumende ongekho emthethweni okhokhelwa umnumzana Maduro osebangele ukuthi ilizwe elalinothile njalo likhululekile libe lobuyanga lombuso wentando kayiphikiswa. Iqula lomanyano we-European Union lalise Venezuela ngesikhathi kugqekezwa kudingwa abantu lisithi kufanele kuvunyelwe ukuthi kube labantu abazahlola indlela ukhetho olukhangelelwe ngolwezi kuwonalo umnyaka oluzaqhutshwa ngayo kulelo lizwe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngokwenzakala kwamanye amazwe kumanyano we-European Union sethula umbiko enkundleni ye-Twitter othi ukubotshwa kumkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Freddy Guevara lokuhlukunyezwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenqabela imizamo yokudinga ngokuthula isisombululo sengxaki kulelo lizwe. Ukuthi wonke umuntu akhululeke yikho okuyinsika kukhetho oluzayo. Ekhuluma emhlanganweni we-Atlantic Council, umsekeli kamabhalane kahulumende obona ngezentshonalanga yelizwe umnumzana Kevin O'Reilly uthe ukubotshwa lokuhlukunyezwa lokhu sokudale ukuthandabuza ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba lukhululekile yini njalo lungelakuqelibezela. Ukubotshwa lokhu akutshengisi ukuthi umnumzana Maduro labasekeli bakhe bazavumela ukuthi wonke umuntu aphatheke ngokukhululekileyo kulolu khetho, kutsho umnumzana O'Reilly. Lokho akusoze kube yisehlakalo esitsha kuhulumende ongekho emthethweni okhekhelwa ngumnumzana Maduro. Umbiko kahulumende osanda ukuqoqwa ngesimo samalungelo oluntu eVenezuela uveza ukuthi ilungelo lokuthi umnumzana Maduro abe ngumongameli laphela ngozibandlela ngomnyaka ka-2019. Wenqaba ukuthi adedele umbuso kwabanye esithi wanqoba ngo-2018 kukhetho lokudinga umongameli olwasolwa ngabaningi besithi lwalungakhululekanga njalo lulokuqelibezela. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Price uthi okwenziwe kubakhokheli bamabandla aphikisayo kuncindezela abanye njalo akuhambelani lemizamo yokuthi kube lomumo okhwabithekayo wokuxoxisana phakathi kwabaphikisayo lohulumende kaNicolas Maduro ukulungisa okuhluphayo eVenezuela. Sithi kalikhululwe ngokuphangisa ilunga ledale leCongress umnumzana Guevara njalo sikhuthaza amazwe wonke omhlaba ukuthi amanyane lathi sisoleni kakhulu ukubotshwa kwakhe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ngesikhangele Ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ligciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.